Ngomnyaka 1995 enhlanganweni oweWorld Conference on Women eBeijing kweleChina, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo seBeijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso eUnited Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwe International Day of Girl Child ngomfumfu mnyaka yonke. Baningi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana uNkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo ukuthi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le-gender-based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithatha khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Ithimu yabo ithi my voice my equal future. Lokhu-ke sitho ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele sitsho ukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lo mntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olelunga lekomithi yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Intombazana vele kawavikelekanga. Abantwana baphakathi kobunzima abawazi amalungelo abo. Ngangikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana acasi ukuphaphama azazivuze, so kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa. Kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights unkosikazi Sethulo Ncube uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le i-constitution yeZimbabwe layo iyakhangela ukuthi abantwana bayavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi i-constitution idlulela phambili ithi khonkhona umuntu ongayenda umuntu abhafidile. Njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathelene lezamacansi etshiyeneyo iyavikela abantwana. Ngakaye futhi katshana sikhangele ukuthi yona vele umthetho weZimbabwe kithi khonkhona i-High Court yiyo aphakadeni yabantwana ukuthi yiyo lingabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kunokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye oke kusilela kwezinye izindawo ezitshiyeneyo njengoba bakade kuthiwa ukuthi kulezinye izindawo abantwana boke beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silo mlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balo mlando okuthi lapho okuwonakele khona, lapho kukhanyiweyo ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okhanya ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution. But for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto ezonezi.
Akula micimbi ebiqoqwe zinhlangothi zikahulumende koBulawayo lamuhla eyakunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.